Umahluleli abathathu abedale lePretoria High Court abalalele impikiswano yaloludaba emthethwendaba sebelomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo ngomnyaka ka-2021. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwelithini wethula umbiko othi amaphemithi okuxolo aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezingama-278,000 aza kwesulwa. Ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwale cala elithethe insuku ezine, umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation uMnumzana Thembeka Ncwayitobi ucele umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi. Uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo uMthwaledi wethula lesi nqumo ungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho lokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphele ababantu amapemithi.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate that deficit.
Bekungafanelanga umphathintambo uMthwaledi aqede amemezele ukusula kwamapemithi la engazange aqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Kumpendulo yakhe umeli ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Sean Rosenberg uthe umphathintambo uMthwaledi wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana lesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labeZimbabwe abalamaphemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amaphemithi.
Is a power was exercised in terms of section 312B.
Umphathintambo uMthwaledi wasebenzisa amandla wapha abalamaphemithi la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena nezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elichumi.
Abantu asihlane ethembeni ukuthi mhlawumbe kuzazwanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo. Uma iwonakele iwonakele ibuye ilungiswe ngomlomo kuqhutshekwe kuye phambili ngempilo ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika siyasebenzisana njalo siyadingana sonke isikhathi. So ambona ukuthi uhulumende weSouth Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi kanti keZimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abeZimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Melestudio 7 ePretoria kwele South Africa ngingothuso Khumalo.